bakhona bebekwazi ukuthi kwakuhamba kwathini, kodwa bathandanga ukuthi umhlaba uwazi ukuthi kwenzakaleni, ukuthi kuhambe njani. Mina njengokukhuluma lami la, ukhona kulawa amakhosikazi ayihambile ehambela inkosi, ukhona okhona engambona ngamehlo la ugogo yayintombi yakumthiya lomati. Omunye wayethethwe ngumagwegwe, omunye ethethwe ngubabamkhulu ozala oyena intombi yakumthiyane lemati yezala ubaba. Wayefika-ke wayekhona-ke ngambona ngalamehlo wami ugogo lo. Wawusuthi angafika angafika sixoxa izindanyenzane kwazi, axoxa. Bekusithi omuntu wakithi gogo angithi uyakithi gogo angithi ukuthiwa wena uyakwazi la kathi uthi inkosi umzukulu obhemu la wayangabi halilelo uthini umbuzane sisexhoxo somhle esizondile engafuni ukuthi leyo indaba iphathwe. Thina-ke esingaphakathi ngakhona leyo ndlela leyo sikwazi ukuthi inkosi yanyamalala akubuzwa ukuthi yahamba yathini yathini. Khona-ke engakubeka nje ngasona isikhathi sakhaleyo sanamhlanje yikuthi ukwenza khona lokhu yikuthi ithambele inkosi akuphumeki ukuthi lima libonakale uthina khonapho kuzilwa ukuthi ungavele ukuthi libonakale sengizathatha liyosetshenziswa. Yikho-ke nxa ukuthi inkosi inyamalele kwakuyindlela yithi yokuthi kungadimwa ukuthi inkosi isihle njani, ifihliwe ikhona iyaphile engaphi njani. Lose seyivumbulula sengokwakhe lo akahambe ayivumbulula angayabona-ke la mathambo sazi ukuthi uzawenze njani. Thina sazi ukuthi mina antwawulule okhuluma laye khonapha ulobhenula yeni ngobabamkhulu unewabo kanyanda. Inyanda yilasti bon yenkosi Mzilikazi. Kanti-ke yilasti bon wakithi sengenyaka i-over 80 yilapho. Injalo yikuthi kunjalo nje ngitho langeyintanga ngekhaya wawungezwa umuntu edakonedakwe njani ekhuluma ngokuthi inkosi kwathiwa wakuzila. Kithi kwakuthiwa ngathi into iyazila nge awusezileli phambili awusabuzi lodingayo kathini angalibona lelo tambo kwatitheni. Njalo inhloso yakhona yokuthi udinga ukuthi abe sesenzani angabona labonele khona inkosi abe sesenzani ngalokho kunezilo abadala bakuzilisa into nxabeti into iziyazila kwakungasho ukuthi awusabuzi izelona ukuthi kanti baba uthi kuzilani kokuthi kuzilani mama uthi kuzilani into endala zethu kuyazila isisabisithula zethu sivala umlomo.
Singathi-ke le yinxwala inkalakade, inxwala enzima le Khumalo.
Ye, kakhulu. Ungalitheni ithambo leli uzulenzayo? Ungalitheni?
Paul,
lizonenani? Uzusenzani ngalo?
Lizathini manje?
Khona kanti yoba badala kade inkosi inyamalele esazi ukuthi amakhiwa ayivele ngendlela yabona abadala babevele besithi amakhiwa khonaukuthi kuzokwenzakala inkosi inyamalathi ezinje kosenzakala kofunekayo khona ukuthi abantu bangazi abelungu bangazikazi ngoba bangazikazi bazahamba bayentyontya leyo thambo bezenza abakwenzayo okulizilo esintwini.
Ye, kodwa lina balibuza yini ukuthi kumele liye kudinga khona ukhumba zihambele nje?
Hhayi, abazange bafike la sho